Odokotela abasanda kugqiba izifundo bezibhedlela zempilo Central Hospital le-United Bulawayo Hospital baqale ukukhalala umsebenzi njengokwazisa kwabo kusukela lamuhla ekuseni bekhala ngeholo elingeneli ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke. Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo Central Hospital, udokotela Solwayo Ngwenya, uchasisa isimo ababhekane laso okwamanje.
Okwanamhla odokotela bakhalile umsebenzi khona phezibhedlela basakhulumisana lohulumende indaba zeholo labo. Abantu sizazama ukuthi sibancede kakhulu abaphathekileyo bengabuya e-casualty, sizababona lokuba admita esibhedlela. Sizakhangela ukuthi hayi kabasoze badubeke. Sikhuluma kunje kuba khona odokotela abasebenzayo, isibhedlela sivuliwe kodwa ke sisakhangela laba abagula kakhulu. Ngokuya kwesikhathi silethemba ukuthi odokotela bazakhulumisana lohulumende baphenduke emsebenzini.
Amalungelo oluntu, umnumzana Efincube uthi uhulumende kabhadale izisebenzi zakhe ngendlela efaneleyo.
Ukukhalala imisebenzi kwamadokotela kuyinto efanele iphakamise wonke umuntu ukuthi athi uhulumende kabhadale izisebenzi zakhe ngendlela efaneleyo. Ngokuba njengalokho abantu behlala besitsho, kakula muntu osebenzela mahala. Yebo kambe bayanceda kakhulu odokotela, amanesi labo bonke abasebenza lapha ezibhedlela. Kodwa kumele sikwazi ukuthi bamele bayekondla abantwana. Ngakho ke uhulumende kaphangisa aluphakamele udaba lokukhalala kwemisebenzi kwamadokotela ababhadale.
Isigulane ebesifolele ukuthola amaphilisi esifike esibhedlela sempilo izolo, unkosazana Sakhile Siwela, uchasisa ngobunzima obukhona.
Ngibuye izolo lapha ntambama ngizwa kuhle esibhedlela sasempilo. Ngifike ngama-7 kodwa nze ngaze ngathola ukuhlolwa ngabodokotela sebesenza kokubadinga ngamanye amanensi ukuthi silama-patients aserious afune i-attention yabo. Ekufikeni kwabo nje bebekhomenta bebodwa besithi yikuthi sisalizwele okwakathesi but ungazezokufika ilanga lakusasa singaboni lutho asibuye. Then namhla ekuseni ngibuyile njengokutsho kwabo ukuthi mphenduke ekuseni esibhedlela. Selokhu sihlezi khonapha empilo amadokotela awakho abonakali asazi kumbe bazasebenza kumbe sizahlolwa asisakwazi. Bakhala ngokuthi labo badinga ukuthi besekelwe emholweni yabo ukuze besebenze besilapha ama-patients bekhululekile.
Odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba akhuphule iholo labo kodwa akabalaleli, ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa imali abayicelayo njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni kusetshenziswa isisindo semali yesilinganiso samabhanga yokuthenga imali yakwamanye amazwe. Odokotela bathi bazamile ukulobela uhulumende kanye lokuphatha imihlangano laye kodwa akalanyathela asethe walithatha kusukela ngomnyaka odluleyo. Kusenjalo uhulumende usethe wabhalela odokotela incwadi ethi baphenduke emsebenzini loba nje engakabatholisi abathe bakukhalalela umsebenzi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.